siyabonga Sandra Locris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Mina kade ngiyekho but ngokuzwa kwami kutwa abantu babe lokhuza babe siwa. Abanye be lokhuza be kacha phezuwa kwefurawo. Ifurawo yawa.
Kufa abantu abalichumi lanye ngemva kokunyathelana ekuminyazeleneni okube khona izolo ngemva komthandazo wenkonzo kaMnumzana Walter Magaya e Prophetic Healing and Deliverance Ministries eKwekwe.
Elolo kuthumba izindawo abantu behlala betshengisela ukukhonona ngendlela ilizwe elibuswa ngayo luza kuya kobulawayo evikini elilandelayo.
Ukutshengisela kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara okuqale eHarare e-Africa Unity Square akusungule ngomfumfu ekhuthaza umongameli Mugabe ukuthi atshiye umsebenzi sokuzasabalala ngelizwe lonke ngeviki ezayo kuqala kobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezisemelika zamukele ngenjabulo enkulu umbiko oyethulwe ngumongameli Barack Obama izolo ntambama othi abantu bemazweni asebele minyaka emihlanu behlala elizweni sokuzamela babhaliswe baziwe ukuthi bakhona lapha elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho leKwekwebe lisosizini olukhulu lamhla kulandela ukufa kwabantu abalichumi lanye izolo ntambama ngemva kokunyathelana ekuminyaneni okube khona ngemva komthandazo wenkonzo kaMnumzana Walter Magaya eProphetic Healing and Deliverance Ministries. Umthandazo lo ungenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni yembizo njalo ukunyathelana lokho kuqhamuke umthandazo osuphelile lo Magaya esesukile. Ekhuluma lentatheli eKwekwe namhla, uMagaya uthe uzaphathisa imuli inye ngayinye ebhujelweyo ngemali engange $1,000 ezancedisa ekungcwabeni abafi. Abanye bathi amapolisa yiwo abangele ukunyathelana lokho ngokuqala ukutshaya abantu, kodwa abanye bathi kabangeke basole amapolisa. Isiphathamandla samapolisa u-Assistant Inspector Mahoko walile ukukhuluma ngalolu daba. Omunye wabafileyo nguntombazana oleminyaka elichumi lasithupha uRachel Zwineyi. Imuli yakhe ithi okudanisa kakhulu ikuthi unina laye ulaliswe esibhedlela ngemva kokubhujelwa ngomunye umntwana ngesikhathi yebeletha kumalanga edluleyo. Sixhume isakhamuzi seKwekwe uThulani Spanda othi liphakathi kokukhala okukhulu leli dolobho.
Mina kunzisa ubuhlungu ukuthi izihlobo zethu zaswelakala izolo. Lapha akuyangihlupha, ngizibuhlungu phakathi kwami ukuthi angizwisisi ngakuyenza ukuthi umuntu lo ukuthi ebuye lapha asisakuvumi, ngakuvunyelwa.
Ukuthiwa kwahamba njani kahle kahle ngoba sizwa abanye besithi isonto umkhuleko wawusuphelile konke lokho kusele kusenzakala uMagaya zihambile?
Mina kade ngiyekho but ngokuzwa kwami kuthiwa abantu babe lokhuza babe siwa. Abanye be lokhuza bekada phezuka kwefurawo. Ifurawo yawa.
Usuke wahlangana yini labanye abafelweyo kumbe abanye ekade bekulumbuthano izolo?
Abanye bangikhona ngize bekhuluma ngivele emsebenzini. Omunye wangikhona kulo mntwana oswelakeleyo uhlala emaveni ngize bekhuluma kuphela but anzange ngilalele indaba yangikhona besithi ah kulo mntwana oswelakale abanye besithi hayi omunye wangikhona bakwazi ukuthi isihlobo sakhe esilokuzileyo esishileyo.
Wena nxa okhuluma lezinye izakhamizi zekhwekhwe zithini ngalolu daba?
Indaba le abanye bathi bona ibazisa ubuhlungu bayakhala lapho abathe ufe abantwana bayi-4.
Umnumzana Thulani Sibanda isakhamuzi sekhwekhwe sixoxela ekhona le ekhwekhwe.
Ngcwethi kwezombusazwe zithi kumele ibandla leZANU-PF litshengiswe ukuthi lesaba umnyama ongelampisi andubana linike amabandla okuzibusa ezabelweni uhlelo lwe-devolution ngoba lisesabela ukuthi kwenza lokhu kuzabhidliza ilizwe. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yokucubungula iPublic Policy Research Institute of Zimbabwe iphathe umhlangano lengcwethi kwezombusazwe kanye lamagqwetha lamhla kobulawayo kuhlaziywa imbangela yokunganikwa kwezabelo amandla okubusa lanxa lokhu kukusisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sanquma ukuthi iPhalamende izabeka umthetho oyiwo ozasetshenziswa ukusa amandla ezabelweni kodwa lokhu akukayenzakali. UDr. Samukele Hadebe, umqondisi wenhlanganiso yePRIS, uthi kulokwesaba kubandla leZANU-PF ukuthi uhulumende angaphungula amandla akhe kulakho ukuthi izabelo zixhwale zihlamuke ilizwe ligcine liqunywaqunyiwe. Uthi lokhu akumangalisi ngoba vele izwekazi le-Afrika lapho ngubanjwaniswa ngamakhiwa kwezinye izikhathi kubanjwaniswa abantu ababevele bengadlelani. Wengeze esithi okudingekayo kathesi yikuthembana phakathi kukahulumende labantu bakhe.
Amazwe e-Afrika jikelele avele akabi lokuzinza, so ukwesabela lokho kwakukhona. Kodwa ke i-devolution njengendlela eyabifakwe ngayo ngokusemthethweni yona yiyo ekhuthaza ukubambana kwani kwesizwe, ngoba akula hlangothi lwesizwe oluzazibona ludlelezelwa kwezenotho lezokuphathelwa kwabantu. Ngakho yona sibona ngathi yiyo engaba yimpendulo yokwesabela kwalabo ababesithi singaguqula indlela esiphatha ngayo ilizwe selingahle liyibhidlile phakathi.
Igqwetha ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Dineyi Mukhwebo uthi lanxa isisekelo sombuso sikhuluma ngokwabiwa kwamandla ezabelo siya siziphikisa okuzenza kube nzima ukubeka umthetho ozalungisa lolu daba. Uthi kwezinye izigaba isisekelo sombuso sithi amandla azanikwa izabelo kodwa kwesinye sithi ilizwe leZimbabwe lizabuswa amandla evela esigodlweni. Wengeze esithi akucaci ukuthi imali yomthelo iyabe ithathwa nguhulumende kumbe izabelo, kuthi njalo abantu bayabe beqhatshwa nguhulumende okuthiya izabelo zingelamandla. Uqhubeke esithi kuzadinga ukuthi isisekelo sombuso esitsha siguqulwe anduba izabelo zithole amandla okuzibusa.
Isivu service ku-constitution sithi sile yodwa i-unitary. So when we say we are going to devolve power, it's going to be difficult, kuzaba nzima ukuthi si-devolve i-power njoba kusebe sile single civil service. So la abanye uhulumende laba abe-metropolitan bazasebenza njani bengelaleyo civil service? Kutsho ukuthi bazasebenzisa i-civil service ye-central government, okutsho ukuthi vele akusela devolution eyabe ikhona.
UDr. Hadebe uthi bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ekhulumisana labameli bakhe ukuze kudingwe indlela zokulungisa lolu daba. Uthi uhulumende seqalile ukulungisa imithetho ekhangelelwe ukuphathisa, kungakho ulethemba ukuthi idale lephalimende alikhohlwanga ngalolu daba.
Asikhangela abantu bathi mhlawumbe into le isiphuzile, ngenxa yokuthi isiphuzile bathi mhlawumbe ukhona owenqabelayo. Kodwa mina ngokubona kwami ngithi hatshi, kungafaka leyo imithetho yeparlamente esithi ngama acts of parliament eyiyo eza kwenza ukuthi kusebenze. Sesingaqalela lapho, sikhuluma nje sekulalokho esithi ngama draft bills, okuthi umthetho osakhandwa oyihlose ukufeza lezo zinto ezikusahluko 14 sesisekelo sombuso.
Umhlangano lo uphathwe ngaphansi kohlelo lweProvincial Council Support Project olujonge ukuphathisa uZulu labameli bephalamende bezigabeni zeMandebeleni lakobulawayo ukugcwalisa izimiso ezabekwayo ngodaba lokusa amandla ezabelweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ukuthengisela kwe-intatheli zindaba eHarare u-Itaitsamara ephakelodumo e-Africa Unity Square akusungule ngenyanga kamfumfu ekhuthaza uMongameli Mugabe ukuthi achiye umsebenzi sokuzasabalala ngelizwe lonke. Ngeviki ezayo uTsamara uthi ukuthengisela lokhu uza kuqondisa edolobheni lakoBulawayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
UTsamara uthi lokhu kutshengisela ngokuthula kujonge ukukhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuba achiye umsebenzi kuqhubekela phambili injongo yakho ize ifinyelelwe. Umnumzana Trevor Murray laye ophatheka kuloli hlelo lokutshengisela uthi solusungulwa njalo koBulawayo ngamaqembu akhona ngale noma nje uyitayi lamaqembu akhe alaphe Harare beza qhubekela phambili belokhu bese-Africa Unity Square etshengisela eHarare.
Hlelo lokuthumba izindawo abantu behlala betshengisela ukukhonona ngendlela ilizwe elibuswa ngayo luza kuya koBulawayo evikini elilandelayo. Lolu hlelo aluthiyananga lohlelo akade lusenzakala e-Africa Unity Square. Indawo lapho okuzabe kuhlalwa khona izaziswa emalangeni alandelayo. Injongo kazishiyananga le njongo akade zikulo umbuthano olapha e-Africa Unity Square.
Elinye ilunga lalolu hlelo umnumzana James Katso uthi lolu hlelo luqakathekile okwamagama njalo ubona lulakho ukufeza injongo yalo.
Into yokuqala khonokho kwenza into leyi ibisisuka eHarare isiya koBulawayo kutsho ukuthi iyaveza lokhu ekuhlosileyo, kutsho ukuthi iyaphumelela. So into ungananzelela koBulawayo asiphombi ukuthi sesihamba, kodwa abantu bakoBulawayo yibo bathi sesidiniwe thina ama-industries yiwavalwayo. Thina sabulawa 1980 over 20,000 abantu bethu babulawa. So abantu bakoBulawayo bathi labo sebediniwe.
UTsamara uthi lolu hlelo soluthola usekelo lwabantu abaningi kakhulu ogoqela ukuhlala e-Africa Unity Square okuzenziwa zikhathi zonke izifiso zabo zize zigcwalisiswe kunye lokuthola usekelo lwezakhamizi zeHarare ngokutshaya amahuta ezimota zabo ngezikhathi ezithile. Umnumzana Murray uthi kuqakathekile ukuba uZulu ezwisise ukuba uhlelo lwabo lokutshengisela luhlelo oluzaqhutshwa ngokuthula.
Injongo yalombuthano ozayenzakala endaweni ezaziswa emalangeni kayiguqukanga sikhangilele ukuthi kwenziwe konke okwenziwayo ngokuthula. Asikhangilanga ubudlwangudlwangu, njalo kasibufisi ubudlwangudlwangu. Indlela yakhona kufanele ibe lokuthula njalo ilandele umthetho waseZimbabwe.
UTsamara oyintatheli zindaba usungule uhlelo lokutshengisela ngenyanga kamfufu esola umumo wezinto elizweni ekhuthaza uMongameli Mugabe ukuba elungisise lumumo kumbe echiye umsebenzi. Amapholisa alwisana labasekeli bakhe achaya abantu okugoqela le ntatheli zindaba lamagqwetha kulindawo e-Africa Unity Square ephambi kwedale lephalamende yeZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa umkhuhlane we-Ebola ukhanya ungasasabalali emazweni angentshonalanga izwekazi le-Afrika lapho owaqhamuka khona, eleZimbabwe lithi lisabela ukuthi abantu abangena elizweni ngokungekho emthethweni balakho ukuletha. Lokhu kukhulunywe nguDokotela Portia Manangazira, umqondisi wohlangothi lwezemikhuhlane ethelelwayo nayo kugatsha lwezempilakahle emhlanganweni wokuhlaziya lomkhuhlane owenzelwe koBulawayo izolo. UManangazira uthe ilizwe lilendawo ezingamachumi amabili awokungena elizweni, kodwa okwesatshwayo yikuthi kulabanye abangenza okuthiwa yidabu lapho kungena elizweni ngokungekho emthethweni bengahlolwanga endaweni lezi. Ekhuluma embuthanweni munye umsekeli kamphathi intambo yezempila kahle uDokotela Paul Chimetsa uthe bakhona njalo abanye abathola ubuphepheli elizweni kodwa abasuka bephinde bangene ngudlu labo abesatshelwa ukuthi bangangena lo mkhuhlane lo osabalala kalula ngokuxhawulana kumbe khona ukuthinta umuntu nje kuphela. Kunjalo nje odokotela labongi babikwa bengafuni ukwela ukwamukela imali eningi okwamagama abayithenjiswayo ngumanyano we-World Health Organization WHO nxa bengayaphathisa emazweni ahlaselwe lumkhuhlane abalisa elegini Sierra Leone le-Liberia. Udokotela Trevor Moyo utshele uChris Gandhi we-Studio 7 ukuthi odokotela besabela impilo zabo ukuya emazweni ale Ebola.
Ye, isithembiso sikhona le offer yangona iright kakhulu but abantu bayesaba ukufa. Amadokotela namanesi babiziwe in the last 4-5 months but the uptake ibe ingahambi azange ayiphumelele because abantu bayesaba. Emaphepheni babhale ukuthi kuhambe abantu bayi-30 but abantu bahambileyo bayi-6 kuphela abahambiswe ngehulumende.
Ubonabo abahambileyo ngodokotela na kumbe ngamanesi?
Odokotela abayi-4 ngamanesi.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okuthenjisiweyo unxa ungahamba khona?
Kuthenjiswe izinto ezi-right kakhulu. Imali yangona i-right. Ngibona ngani imali ethenjiswa abantu lapha ingaba iyimiholo yamatisha ayi-3 eyabe iholwa ngumuntu per day against abotisha abayi-3 bahola month-end. Yona yoyithola per day. So imali yangona iright kakhulu.
Sike sizwa ukubana emhlanganweni obukhona kuyona le iviki kukhulunywa ngodaba lwe-Ebola kuwaziswe ukubana lokho kulekwesabela ukuthi kungaba labangena eZimbabwe okungekho emthethweni abangabuya le Ebola. Kunjani nxa ukhangele khona?
Mina ngibona ngani i-fear of the unknown khonoko because abantu bangena lapha wonke ama-airline ama-entry points wonke bayakhangelisisa sibili ama-passport ukuthi umuntu uyabevela ngapha. So lokho angiboni ukusaba ukwesaba nje kwelizwe but hhayi mina angiboni kunjalo.
Udokotela Manangazire uthe yena besabela abantu abangena okungekho emthethweni okufana lokuyeqa umngcele
lokuyeqa amabhoda.
Yeah.
Lokwana awungekho kuyale or akhuya bakhona because bakhona especially ama-Ethiopians nabe-DRC abayabengela amaphepha definitely balama-entry points but ama-entry points angikhona ngibona ngane entry point ezingesiphinge ngengadlule isiphinge 2 months ago i-entry point yangikhona khanye ngani isiliwe ngamasosha.
Lo ngudokotela Trevor Moyo obekhuluma ecingweni lo Chris Gandhi we-Studio 7 ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhona pha eMelika sizamukele ngenjabulo enkulu umbiko ethulwe ngumongameli Barack Obama izolo ntambama. Othi abantu abavela kwamanye amazwe asebele minyaka emihlanu kumbe engaphezulu behlala kuleli lizwe sokuzamele babhalise ukuze bathole amaphepha okuhlala okwesikhatshana bengabotshwa baphindiselwe emazweni abo. Izizalwane lezi esikhulume lazo lamhla zitshele iStudio 7 ukuthi baningi abantu beZimbabwe abahlala elizweni lelo okungekho emthethweni abakhangelelwe ukudinga amaphepha afunwa nguhulumende. Umongameli Obama uthi abantu abalabantwana abazalelwa kuleli lizwe abangephuli imithetho sebenikwa isikhathi esithile sokuhlala bengahlukuluzwa belungisisa ingwalo zabo ukuze bathole imvumo yokuhlala okusemthethweni. Uthe akumelanga besabe ukuthi bazaxotshwa kuleli lizwe ngoba isinqumo sakhe lesi asethuleleyo sivunyelwa ngomthetho osekela amandla kamongameli weMelika.
Nxa usuwahlala eMelika okweminyaka emihlanu, nxa njalo ulabantwana abayizizalwane zeMelika, nxa futhi ungahamba uyebhalisa ungumuntu ongephuli imithetho yelizwe njalo ufuna ukubhadala imithelo yetax, ulakho ukuthi uhambe uyedinga amaphepha afunakalayo ukwenzela ukuthi uhlale kwesikhatshana elizweni leMelika. Ulakho ukuthi uphumele egcekeni ubekwazi ukuthi kawusoze uxotshwe-ke elizweni. Kumele wenze okufunakalayo emthethweni khona manje.
Lawo abe ubuyiwe ke umbiko ka Obama wena okhangelelwe ukuthi uza kwenqabela ukuxotshwa kwabantu abangaba izigidi phose ezinhlanu i-4.7 million abahlala eMelika leli kungelamvumo njalo bengabhaliswanga. Abasekela ibandla eliphikisayo kwamanje elama-Republicans basole kakhulu umthetho lo ofakwe ngu-Obama besithi usezenza inkosi ebusa santando. Akwaziwa ukuthi abasekela ibandla leli abehluleka ukusekela umthetho wethulwa lidale lesenethe ekuqaliseni komnyaka okhangelane leziphepheli bazakwenzani ngalokho sokwethulwe ngu-Obama. Bakhona asebesethusela ukuthi bazavala uhulumende kumbe umthambo wemali wokusekela uhlelo lwakhe lolu. Kodwa ke abantu abaningi abagoqela abavela kwele Zimbabwe abahlala eMelika bathe bathabile ngalokho sokwenziwe ngu-Obama. Umnumzana Duma Pimema owenhlanganiso Association of Zimbabweans Living Abroad utshela uGibbs Dube Studio 7 ukuthi asizweni ukuthi uthini ngalokho.
Okwenziwe ngumnumzana u-Obama into esiyithakazelayo esiyamukelayo njengamaZimbabweans ahlezi lapha e-America. Abaningi bethu sihlezi singelamaphepha sisilovalo nsuku zonke kubana sizabiselwa emuva lapho sivela khona. Kodwa ngomthetho awufakileyo uvele ofisini yakhe kuzanceda amaZimbabweans amaningi. Abaningi bethu sihlezi iminyaka eminingi silokhu simelele ukuthi ngelinye ilanga uhulumente we-America uzakhuluma ukubana sesinceda abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bahlale lapha ngelungelo elisemthethweni.
Ye, lapha-ke baba Mema sikhuluma ngabantu abaningi onganani nxa ukhuluma njengezizalwane zeZimbabwe?
Ukuthi sikhulume inamba kuyahlupha ngoba akula muntu noma ngithi i-organization ekade lokhu ivala abantu. So kungani kunzima, kodwa I think kuma-thousands athize, but unfortunately asila muntu okade vala amanamba amaZimbabweans.
Siyakhumbula ukuthi kulesinye isikhathi elake la kuzama ukuthi lidinge ku-State Department ukuthi lingancedanceda abantu abavele eZimbabwe. Babe bangaki ngaleso sikhathi njalo kwakunini?
Kwakungu-2002-2003 ngaleso sikhathi sikhuluma le-State Department babekhangelela ukuthi amaZimbabweans ase-America adinga i-immigration papers ayifika kuma-45,000. Leyo number ingabe siyehlile ngoba amanye amaZimbabweans asuka aya eCanada ngoba iCanada asuka labo yaba le program yokuncedisa amaZimbabweans ukuthi buyani nizohlala ngapha. Then of course kulabanye amaZimbabweans asuka futhi angena evele eZimbabwe. So kunzima ukubana siphume le number ecacileyo kathesi.
Kodwa-ke ungathini ngakhona isinqumo leso esithethwe ngumongameli u-Obama?
Mina ngingakhuthaza kakhulu amaZimbabweans ukubana uhulumente ngakhuluma ukubana uhlelo lolu luzahanyiswa kanjani. Asisukeni ezindlini siphume abe sicatshe khona siyobhalisa kuhulumende we-America ukubana sikhona lathi sifuna ukuphuma egcekeni sisebenze njengabanye silelungelo sibhadale imiholo efaneleyo imisebenzi yangikhona.
Lo mnumzana Duma Pimema okunhlanganiso ye-Association of Zimbabweans Living Abroad obekhuluma le-Studio 7 ese-Dallas e-Texas khonapha eMelika.
Sobisikhathi sokukhulula amabhatshi kuhlelo Woza Friday lamhlanje silensizwa esakhulayo ehlabela umculo kamasikandi umgcini Masuku leqembu lakhe lesikabayichiye. UBenedict Nhlapo uxoxela linsizwa eGoli ngedlaladelayo lakuqala njalo elija elithi Dear Mama.
Umgcini Masuku uthwetshulwe yingwe kwesigola eMzingwane ngo-1990. Wayebizwa asabele emakwayeni esikolo kanye lasebandleni lakhe le-12 Apostles. Ngo-2007 walubhekisa eGoli njengabaningi lapho kwathi ngemva kweminyaka emihlanu waqala uhambo lwakhe lwezomculo kamasikhandi. Amajongo amahle buthelezindlovu sibisi langa lakhe ngabanye balabo asebenza labo engakabumbi elakhe iqembu. Lonyaka ke umgcini ubumbe elakhe iqembu lesikabashe wahlewedula idlakade lakhe lakuqala elithi Dear Mama. lapha ke uthi wethula umbiko osemqoka kunina
ukuthi ngithi dear mama ukuthi bengimbhalela incwadi ngezinye indlela ukuthi mama diye ngikubhalela lencwadi ngicela nomakoti ozokuphekela ozokwashela
ingoma ezimunyetwe ledlalade zilichumi lambili zona ke zigoqela uba nomona imali yami umkhwe wami uxolo inhlonipho lezinye kule yona ethi mali yami uthi uyalila ngoba edliwa aze aphendulele isikhwama ngenye intombazana
kule ngoma ethi mali yami suke ngkhala ngentombi abathu zinhle engithi mangiyibona ubuhle bayo eyivele ngidideke umqondo ngiphe yonke imali yami ngabe ngisakwazi nokuthi nami ngiqoke ngibukeke njengabanye
zona ke iziginci zikamgcini zithi nxa seziqunjwa-qunjwa kube sengathi ngumuntu oxolise ngasathuli ngemva kokubanjwa eganga uthi ke zakhe ingoma uyazinyenyezelwa
mina ushuthi mangihleli ngiye ngizwe nje sengathi kunesiginci njengomuntu othanda umculo kakhulu ngingizwe sengathi kunesiginci esidlalayo emqondweni wami nomuntu ocula engeke ngichaze ukuthi usuke kuphi ngimuzwe ecula nje ingoma yakho nami bese ngilingisa ke ngizwa kungikhalela lakhe enhlizweni
kanti ke uthi ingoma zakhe zilungele wonke umuntu kukhoqela laba kholwayo
into abazoyithola inhlonipho nokuthi baziphathe kahle nabasonta kunethemba nabo bazojabula ngoba ikhona le ethi emazulwini ithi ngizohlabela ingoma kaMose neWundlu umama sangu amahle evulwa ekhaya labangcwele
uthi ke ukuqhweba intambo zeziginci ngendlela enza ngayo kudingeka ukuthi kube lokuzwisisana okukhulu phakathi kwalo ogadle isiginci lesiginci sakhe Lesizwa ithi sifiso sayo esemqoka yikubona indawo yakosigola isiba labaculi abakhula baziwe umhlaba wonke
ikusasa lami ngifisa nje ukuthi njengomuntu ozalolele esigodini kosigola bengifisa ukuthi ngiphakamise izinga labaculi ngifisa ukuthi ngiqhubekele phambili ngomculo
yena ke kukhulu ukuthembisa labo abazaqhubeka bemsekela emculweni
balaleli nabathandi bomculo mhlawumbe wesintu bengithi babekezele kusekukhulu mhlambe engizobenzela khona ngoba bengibhekela ukuthi makuvuleka unyaka ngikwazi ukuthi ngikhiphe elinye iCD elisha lapho engizoba ngilungisa khona amaphutha njengoba bekade ngiqala libuye bene neDVD
njengomuntu osele minyaka eseGoli kule esithathu aphuma ngayo enkundleni uthi kulabo asebezame konke okwenziwa ngabanye eGoli kodwa kusehlula ungesabi ukuvuma ukuthi sekwehlule uthathe ibhatshi lakho lemtshaqane yakho ubhekise amabombo emuva. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Mamanya buye kaya ngoni kole swa ya kole swa ya kole swa
siyabonga Benedict Nhlapo ngohlelo uwoza Friday hamba lomcini masuku leqembu lakhe le sika bayichiye lingakhohlwa uhlelo lwe live talk Leyalandela lapho esikhangela khona ukufa kwabantu abalishumi lanye ekade besembuthanweni wokukhonza egwegwe kwamagaya izolo.
Hayi ke siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle lempela viki elijukela. Lilanga.